sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi be Studio 7 nabalaleli be Studio 7. Olibingelela ngokukhanyisana ngomfaka Silwane eWard 8 esigabeni sasetshololo. Ile nemicijo emibili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Yokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokho okubizwa ngesilungu ukuthi lockdown. Lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lanye, 21 days. Umqondo omuhle oyinithi isinqumo esihle esesithethwe uhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo ufanele ukuthi ngabe basemsebenzini abasebenzi, baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayinelisa ukuthi bayizuze, iningi labo imali abayinelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Ngamanye amazwi bayenza lokho okubizwa ngesilungu ukuthi yi-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlani labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni. Ensukwini ezidluleyo ngengabona ubaba uMthuli Ncube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi oncomekayo kwezempilakahle. Kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe enze ngendlela encomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, kuyini okwenza ukuthi iziphathamandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe, kubo China, kubo South Africa, sizwa njalo nje esiya kwelatshwa ngaphandle kwamazwe? Ngitsho layo ubaba nalowo sithethe umnankagwa ngesikhathi egula lapho agijima azokwelatshwa lapho e-South Africa, uvice president wethu manje njalo nje uzwa kuthiwa welatshwa e-South Africa, welatshwa e-China. Ngitsho lo baba wayesithethe ngaphambilini ubaba uMgabe waze washonela ngaphandle kwelizwe.
Yebo kustudio. Yebo, lokho akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane. Kodwa-ke into eyumbuzo kuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlani, njengoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadingwa. Pho okwamalanga wonke lawo umuntu uzabe kuthethenga, akula umuntu ozaphila elokhu evalele. Abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphandle. Yebo, umkhuhlane uyesabika, kodwa nokudla la kuyafunakala. Umuntu ngeke evalele engenakudla. Umuntu umkhuhlane uyabe usaba, kodwa naye indlala umuntu uyayesaba. So lapho kuyahlupha, akunakudla, akunaluthu. Umajida lo okhulumayo ngisegogo.
Ngiyalibingelela sihlobo esithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi be-Studio 7 ngisogogwana okhulumayo. Bakithi siyathokoza, siphinde sidane siyezwa sibili ukubana uhulumende usebonile waba lo mbono wamanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele, kuvalwe lokuhambahamba lemzimbuthano lezi. Uhlupho esilalo ukuthi kwemele ukumemezelwa lolo hlobo abezitolo bamavinkili ngapha emakhaya. Iy'ntengo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlalise ezindlini okwe-21 days lezo, into zisikhwelele ngenye indlela emangalisayo. Na sikhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengoZimbabwe wonke, uZimbabwe munye olombono munye lwenhliziyo nye okhangelele ucebo elifakiwe ukubana lisebenzele. Kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto. Yikho sikhala ngakho ukuthi uhulumende kakehle akhangele abone ukuthi abantu baphathane njani, baphethe njani ngamabhizinisimen. Izolo nje i-cooking oil 2 liters is 100 points, ichukela 70 points. Kambe shuwa kuyini khonoku kwenzakalayo elizweni? Uhulumende nxa efaka izinqumo, abanye bathatha ithuba lokugongoda izinqumo zikahulumende befuna ukugcwalisa izikhwama zabo, kumbe bafuna abantu bahlamuke. Asisakwazi, esikucela ukuthi uhulumende yedla kudala uluma press control. Lanxa into zihlupha akumelanga zize zenze abantu babe lo moya wokukuvukela uhulumende. Shuwa lokhu akusisindawo, khathesi sikhangele ukuthi sivikeleke phela. Kodwa shuwa kwe-21 days lezo sabe sisenzani, sihlane thina singcono emareserve transport ezivandeni zethu lanxa zingelalutho kuzan zabe mbhoda wena osedolobheni uzabuhlezi endlini ungayindawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.